Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kusene mthwakazi ngolwesine mhla ka 15 kumpalakazi 2022 igama nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe liza kupha izwekazi leAfrika imali engange 55 billion US dollars yokuqhuba inhlelo zentuthuko. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe kubikwa sokufaka besifazana lamantombazana engozini yokudlwengulwa nxa bedinga inkuni zokubaza umlilo. Iqembu leMorocco lehlulekile ukungena kufinali yomncintiswano weWorld Cup. IFrance leArgentina yizo esezizanqikilana kuleli hlandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe liza kupha amazwe achiyeneyo aseAfrika amabhiliyoni angamashumi amahlanu lanhlanu amadola 55 billion US dollars kuminyaka emithathu elandelayo eqondane lokuqhuba inhlelo ezifana lokulwisana lendlala ezempilakahle ukuvimba ukukhudumala komkhathi lokunye okuchiyeneyo. UBiden uveze lokhu izolo emhlanganweni wakhe labakhokheli bamazwe eAfrika oqale ngolwesibili owe-US Africa Summit. UBiden uthe ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzelana kuhle lezwekazi leAfrika. Wengeze wathi iMelika iza kupha njalo imali inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba inhlelo zokulondoloza amalungelo kaZulu, ukuvuselela amafektali, ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana lokunye. Uphinde wathi uzazama ngamandla wonke ukuba izwekazi leAfrika lingene kumanyano we-G20 ukuze kuthuthukiswe kuhle umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe kunengaza kwenzela eAfrika okugoqela ukulwisana lamalwe cacha kanye lemikhuhlane etshiyeneyo. Uthe kulenhlanganiso eziningi lamankampani eMelika afisa ukudlelana lezwekazi leAfrika. UMongameli Biden wengeze wathi okwamanje kule mali engange 15 billion US dollars eyamankampani kanye lenhlanganiso ezithiyeneyo zeMelika ezifisa ukusebenza ndawonye lezikuzwekazi leAfrika.
The United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth and creating the best possible environment for sustained commercial engagement between Africa companies and American companies.
Sizimisele ukusekela wonke okuzathuthukisa izwekazi leAfrika okunjengokudlelana kwamakampani akwelemelika nakuzwekazi leAfrika. Siphakathi kwakho konke okumayelana lekusasa yezwekazi leAfrika. Asikwenze eminyakeni emibili edluleyo phansi kwenkokheli yakwelemelika kuqakatheke kakhulu ngoba kukhona okukhulu engiza kuthulela uZulu. Ukuqala elemelika lizalobelana lezwekazi leAfrika isivumelwano esikhulu kakhulu esimayelana nokuthengiselana okuthiyeneyo. Lapho sikhuluma ngokuthengiselana okuza kwenza izwekazi leAfrika nelemelika adlelane kahle, lokhu kuzavula amathuba amaningi kakhulu. Lapho sikhuluma phela ngokuzabamba abantu abafika phose ibhiliyoni lengxenye 1.3 billion,
enshrining protection for workers both across Africa and in the United States.
Umongameli Joe Biden ekhuluma lapho emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit oqhutshelwa khonapha eWashington DC. Akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizatholani kumali ekhulunywe nguBiden. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube wa Studio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
I-America ingathi ile challenge kakhulu ngeChina ukuthi iChina ibonakala ngathi yiyo esiphethe kakhulu umnotho weAfrica. So ama leaders eAfrica amaningi aphosa ngathi asekhangela khona eChina kakhulu ukwedlula ngapha eUnited States of America. Ungakhangela futhi okunye njengoba impi le eRussia le Ukraine. Yayingathi impi ezakuthi yangayanga iphele, kodwa ke ikhanya ngathi impi le kayisapheli. Njalo amazwe la iChina iRussia babe nabantu abangathi abalandaba leAfrica, ngathi bayikhangela njengendawo nje lokhe isebunyameni.
Ubona ngazani ke elemelika lapha bamthombeni lizama ukwenzani?
Sokukhanya ngathi sebefuna ukuthi bathole ama-natural resources eAfrica. Sebebona ukuthi igas le ekade bemunya eRussia beyisa khona le-Europe ayisahambi kuhle. Sebebona ukuthi izinto ezinye eziningi azisahambi kuhle. Yibo ke sebefuna ukuthi hayi ngcono siqoqe amadoda la, omama labo baba laba ama-leaders eAfrica babuye lapha sibone ukuthi singabarobha njani, kumbe singakhuluma labo si-ofe sithi thina sizalinika lokhu, silinike lokhu, silinike lalokhuyana. Ngoba uBiden uzasebenzisa futhi lesi sikhathi ukuthi afuqe indaba yakhe le eye global warming ukuze iprogram yakhe iqhubekele phambili. Uzabasebenzisa futhi khonapho ukuthi athi global warming. Kodwa ke bakhona abahlakaniphileyo laphana amajaha engengawezwe iqhwitsha laphana e-Egypt okunjengo-president we-Namibia. Aso madoda aphonguvuma nje ukuthi sizaphiwa lokhu siphiwe lokhuyana ngoba ayisithi esipholutha umhlaba. Yikho ke sizakuzwa khonapho, sizabe sikhangela ukuthi benza njani amadoda labomama la abe-Afrika. Kodwa mna mbona ngathi nje bazevalwa amehlo nje ukuze izinto ziqhubeke zisiya phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseTexas khonapha eMelika. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ithi ukusilela kwamandla kagesi elizweni sokufake abesifazana lamantombazana engozini enkulu yokudlwengulwa nxa bedinga inkuni zokubasa umlilo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sige sabhodabhoda elokitshini lasePhumula Old lasePhumula South, sesithole ukuthintwa ngezinye izakhamizi esisebenzelana lazo zisibonisa ukuthi zibona inganiso kule ngozi ekhona. Sihambile ke okwamalanga amabili, into esiyinanzeleleyo yikuthi omama namankazana kakhulu yibo ababonakala bengena amagusu besiyadinga inkuni zokubasa ngenxa yokuswelakala kukage etsi edolobheni lakobulawayo laseZimbabwe nje jikelele. Bacina besiba esimeni sokuthi banga-abhuzwa mbe badlwengulwe ngoba siyabona ukuthi sokugcwele amasela lokuganga ngokudlwengula kakhulu edolobheni laselizweni nje jikelele. Okwesibili njalo abantu babehamba omama namankazana bethwele amafoni okukwenza futhi njalo babe sesimeni sokugengbengwa bayahamba bebabili bebathathu. Lokhu sikubonela kokuyingozi, kuba lula ukuthi lihlaselwe likhona leganyeni kungela ndlela elingathola ngayo usizo.
Kuyini okungenziwa ngabazali kwini kungenziwa nguhulumende.
Sikhuthaza obaba namajaha ukuthi kube yibo laba bangena ekuncediseni ukudinga inkuni, kabancedise omama lamantombazana labo bake bangena iganga, bangaba futhi yibo abancedisayo ukubaphelekezela labo ukuze baqofele iprotection engabe idingakala. Inhlanganiso kahulumende yeZimbabwe Republic Police kayizinanzelela indawo lezi abantu abadinga khona inkuni, qale ukupatrola hlezi nxa ekhona ongahlaba umkhosi edinga usizo. Okunye njalo okungenzakala ukuthi izakhamizi ezihlalele ekucineni kwemizi kazihlale zile vigilance, kumbe zihlale ziqaphele ukuthi nxa lapho zisiza umkhosi, kumbe nxa lapho zibone okunye ezinganazi kuqedakali, zenelise ukuthi zigijime zincedise lazo zi-ofe usizo. Inokunye esikukhuthazayo ukuthi iBulawayo City Council, ngoba siyakwazi ukuthi kugamule ukuthenza inkuni kakukho emthethweni, kayifundise amarenja abo, ikhulume labo ukuthi bebakhuze njani abantu kwamanye amadorobho ngesikhathi amanzi eshota lapha kade sekule sex for water, ukuthi umuntu yathi lala lami ngikunika ibhakede lamanzi.
Impumela yokudingisisa kwenu le lizayisa ngaphi? Izaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho, kumbe ukuthumela imilayezo engasiza abantu?
Esikwenzayo ke ngalolu chwaningo esiluphumelalo yikuthi siya busy phakathi kokuthi siluphakeje kuhle, sithumezele limbiko kubona labo esibakhangeleleyo, abakhangele izakhamizi, abasikhothelayo njengekhansili, njalo futhi sikhulumisana labo emsakazo njengoba sikhuluma nje lawe ukuthi lani likusakaze, sifundise abantu, sipha abantu amacebo lolwazi ukuze sizivikele sonke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights, ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende yena uthi uphakathi kwemizamo yokulungisisa uhlupho lwamagetsi lolu, okuyimizamo egoqela ukuvuselela izitishi zawo eKariba laseWange kanye lokuvumela amankampani azimeleyo ukuthi angene kulumsebenzi. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi amalunga alo ayisithupha ake abika ejele leKhami koBulawayo azosuswa ahanjiswa eChikurubi Maximum Prison eHarare ngoNcwabakazi, asesusiwe njalo ahanjiswa eHarare Prison. Lithi njalo abesifazana ababili labo abasuswe esikhathi sinye emlondolozi behanjiswa eChikurubi bona balokhe begcinwe kulelo jele. Amalunga ebandla leli ayisishiyangalolunye kalolunye 9 etheswa izigwebo zokupika okweminyaka phose emithathu ngalinye ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla uDlakela. Sixoxe lomkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Mhlaka 14 December besicele amalunga ethu amanye ahlala koBulawayo ukuthi ahambe ayesibonela. Amalunga ethu atransferelwa eChikurubi mhlaka 28 August 2022 besuswa eKami Prison laseMlondolozi. Bathe befika ke khona ngale eChikurubi nje bathola ukuthi obaba abayisithupha abagucela uWelcome Moyo, uMongameli Mlotshwa, uLivson Ncube, uThinosi Nkomo, uAkim Ndebele noMongameli Cukuthwayo sebesusiwe khona ngale eChikurubi basiwa eHarare Central Prison. Kwathi ke umama uSibongile Latifa Banda loBusi Moyo basele khona ngale eChikurubi.
Liphiwe sizathu bani sokubana sebesuswa njalo eChikurubi sebesiya eHarare Prison?
Esesikuzwile ukuthi eChikurubi laba bayisithupha babefakwe ku-DCS confinement, okuyiseli egcinwa abantu labanokuthiwa ngabamacala aphezulu kumbe ngabantu abacatshangela ukuthi ba dangerous. So ke namhlanje njengoba sikhuluma kanje basusiwe eChikurupi basiwa khona ngale Harare Central Prison esizwa kuthiwa sebefike ngale bafakwa kusijas kusithi ukuthi lijele kumbe iseli engani inganeno kwaleyo esechikurupi ekadijas. Kodwa konke lokhu kusenzakala asilasizathu njalo kasikuzwisisi ukuthi khona bakwenza ngaliphi, ngoba okuqala vele ukususwa kwabo ngokobulawayo kumbe ngithekami mhlaka 28 August thina sakubona kuyinto eyayi-unprocedural njalo e-unlawful njalo futhi e-unconstitutional. Sinanzelela ukuthi izibotshwa lungelo okuba seduzani ngezimuli zabo lezihlobo zabo labangani babo ukuthi loba ngasiphi isikhathi bengafuna ukuyafinyelela bebabone bebathole. Kodwa sananzelela ukuthi ukuba sakhona leChikurupi namhlanje sebeze beseHarare Prison kwakuyikuba khawulisa, kanti lokukhawulisa ibandla lethu leMthwakazi Republic Party ukuthi bathwale nzima, ngoba esasikuthola imbiko ivela khona ngaleChikurupi ukuthi bayalamba ukudla kakukho, ama-conditions angikhona wonke asoma-conditions angagcina abantu ejele.
Njengebandla lina umbono wenu uthini nxa libona amalunga enu elokhe suswa lapha ahanjiswe ngala suswe laphayana ahanjiswe ngale, likubona kusithini?
Ukuba susa kwabo futhi namhlanje bebasa eHarare Prison kulokwenza lokuba intimidator lokubethusela, lokwethusela futhi njalo thina njengebandla leMthwakazi Republic Party labantu bakomthwakazi bonke ukuthi nxa uzazama ukuchallenge uhulumende lwana ubusucabanga ukuthi uzathatha ubotsho uyevalele eHarare okuyindawo engaso yakho khona, kutsho ukuthi abantu bazocabanga kabili ukuthi ayi into yepolitiki leyi ngasiyekeleni izasishiya emanyaleni.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ithi iZimbabwe ilakho ukulahlekelwa ngababalisi abanengi kulandela ukunxuswa kwabo iBhilithani ukuthi bazesebenza kulelo lizwe. IZim Live yona ithi izigulane esibhedlela seyingutsheni koBulawayo zibhekane lendlala emangalisayo ngemva kokuba isibhedlela lesi siveze ukuthi asisela mali yokuthenga ukudla.
Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, salubana ndinjani ngaphoha thina siyaphila ngaphaha ngutsunami lona. Manje udaba lwami lulapha ukuthi iziphathamandla noma baphathi intambo baseZimbabwe ama-ministers nama-commanders maye sefakelwa ama-solar noma i-solar system. Kusho ukuthi khona thina singabantu noma ama-citizens noma uZulu we are on our own. Sekuwundoda zibonele ke manje abazi kuba nayo intshunkuntshu yokuthi belungise udaba lukagesi, ngoba nakho phela bona uyabunga bahlukumeza. Leni solution is a long term solution kubona, it's not a short term solution ukuthi maybe bazothi yanga yanga belungisele abantu. Cha, lapha kusho ukuthi kuyakhuphukela singabantu. Kwamele sizimisele ukuthi sizikhulule thina singabantu, ngoba nakho bona sebezikhululile kule nkinga kagesi. Sekumele nathi singama citizens sibone ukuthi sizikhulula kanjani ngoba ukushintsha indlela okubuswa ngayo noma uhulumeni. Kungena uhulumeni ozasicabangela thina, hhayi ozobedonisela ingubo ekhanda lakhe. Siyabonga Studio 7, umsakazi wabantu nabasakazi bakaZulu, siyabonga kuleyo ndawo.
Ngibingelele lapho umthakazi omuhle olibingelelayo kumotikhaya Ndlovu kolesekutshana. Ngithi into engicela kakhulu ebantwini bakithi, I think liyabona likhangela ukuthi leli bandla elibusayo leZANU-PF le-system yabo abayisebenzisayo ikakhulu ngizaqina ngokuthi ishonalize system abayisebenzisayo kwelakithi lema-Development. Abantu bakithi bavusa amakhanda babone ukuthi kade vele bona inyathelo okufuze belithathe yiliphi and inyathelo okufuze belithathe futhi linyathela lokuthi bazimele kodwa basisebenzisele ngabantu bakomthwakazi. Lokho wakuza asitshantsha sihlumphile ngoba liqiniso elikhona osokufuze kwenzakale. Siyayikwenza liphike ukuthi ize ematebeleni izothatha ukudla kumbe izothatha imali izokholektha kusebenza nzima kwabantu bakithi. So abantu bakithi asivukeni emaqandeni sibe nomphakazi obandeni. Ngibonge kakhulu.
Studio 7 abalaleli labasakazi bonke abahle kangaka. Awu siyalibingelela lonke silifise ukuthi nga kuthiwa ku 25 December ngalithola ningabaphilayo. Lokho isibaleli izindaba zethu izinhle kangaka. Ngingathumela umlezo wami kawuphendula awuzange ubalwe emoyeni. Lokho isizwe ubuhlungu ngabantwana labana abale 9 years 8 years abamithiswa abantu abadala. Ngaye ngafaka umlezo wami nje laphana ngangicela ukuthi ngizowabala. Ngangithe mina uhulumende ngani uyathena abantu la ngani bayathenwa labana abantu labana ngani bayathenwa kumbe ngaye ngafuna ukubathena sesaba icala ebanikeza umphakathi ethi imphakathi yenzana intando yenu ngalabo abantu labo. Into leZimbabwe siqhelile le. Uzathola umuntu omdala ulala lomalukazana, umuntu omdala ulala lomzukulu, umuntu omdala ulala lomntanakhe. Namhlanje balala labantu labama 8 years kodwa kuthulisekile ukuthi ezwi no uhulumende lo wesilayi lo kasuye wabantu lo kasuye uhulumende wabantu ngani uhulumende wabantu befana thatha inyathelo eliza kwesabisa abantu bonke ngalaba abantu abenza le nto le. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngawuthi ngabalwa lo yodwe yami lami ngiyayitshelela ukuthi balwe loba ngikhulume kubi ngicela ibalwe.
Ndiyasebenza ninjani lonke khona pho Mthembo Sembayo lo nkomo bakithi nabo bonke abalaleli likhuluma naye uChovi Ngolovana lapha eBedbush Sibanda. So ngithi mina hayi hlobo lonke maZimbabwe ake sihlanganeni sonke sivote siyinto eyi-1 sisusa umuntu ngoba ungamacembu cembu inyana lokhu bakithi asingeke siyenzele. Sizahlutsha izano nje size siguge sise salwe empini kasilalutho sabuya njalo singaphethe lutho nje nakade sasinali next bale kube sidlela ngale phezulu sesesigugile sikhwehlela size sibambelele esigodweni kunzima. Awu bantu ake sizameni izinkokheli zonke zamabandla encane namancane lawa opposition sikhipheni laba bantu mani. Ngiyabonga mani.
Studio 7 litshona njani badala hayi nazitshone kahle sibili hayi okhuluma ngosibanda kwele Botswana ngizathanda ukukhuthaza abantu baseZimbabwe ukuthi kasikhuthalaneni sibili hlobo labangane labazali siyebhalisa ukuvota ngoba liyabona ukuthi elizweni lethu sifana labantu abazintandane abangelabazali. So lelani ilizwe lethu leZimbabwe kufuna asila president. Ngiyabona impilo esiyiphila ukuthi sidonsa nzima ukubana nxa uzowuthola ukuthi udle kuthi ephila nzima kwamanye amazwe ngoba utholileyo uthumela izihlobo labazali ekhaya ngoba liyabona ukuthi impilo esiyiphilayo sifana labantu labantwana baka-Israyeli abahlala eGibhithe kweminyaka eminingi kakhulu o-40 years besezandleni zikafaro bethule nzima. Yiwo umbuso esilawo ngeZimbabwe laphana. Laphana sisezandleni zikafaro. So ukuze siphume ezandleni zikafaro asikhuthalane nini siyebhalisa ukuvota ukuze sikwane. Singaphandle kwalokho mase singasabhalisanga ukuvota esiza kubona phambi kwalokho kuzaba buhlungu kakhulu ngoba nalapho esikhona esiphila sikhona emazweni bazasithwalisa nzima futhi. So ngani sikuthandile ukuthi sibe ebuzimeni obade sikiwo. So into ekhona abantu basame siyabhalisa ukuvota. Lami yalikhuthaza sengabhalisa manje ngilikhuthaza kanje sengabhalisa ngoba lami kuyandihlupha ngezobuhlungu loba ngiphila ngikulelo ilizwe engiphila ngakilo kule Botswana angikho angijabuli. Akumnandi ukuphilisa elizweni engekho elingasi lakho. Kumnandi ukuphilisa ezweni lakho. Sasiyene kubhalisa ukuvota sonke nini abangaphandle kwelizwe labaphathi kwelizwe samene siyebhalisa ukuvota sivota uze kuthiwe lobungcono elizweni lethu.
Labo bekungabalaleli weStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi 001 202 465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iReuters ivika ukuba umholi wenhlanganiso yeWorld Health Organization, uMnumzana Tedros Ghebreyesus, uthi umalumakhe ubulawe ngamabutho akwele Eritrea alwisana labantu beTigray kwele Ethiopia encedisa uhulumende wakulelo lizwe. I-AP yona ithi izulu elinengolaka eMelika esabelweni seLouisiana libulale abantu ababili. Kwenze midlalo, iqembu leMorocco seliphumile kumdlalo weWorld Cup ngemva kokunqotshwa iFrance izolo nge-2-0. Lokhu kusho ukuthi iFrance okuyiyo ephethe inkezo kwamanje isizanqikilana le-Argentina kufinal ezadlalwa ngesonto. Ukwehluleka kweMorocco ukungena kufinal kwephule inhliziyo zabalandeli benguqu abaningi e-Afrika. Leli qembu selizadlala leCroatia ngomgqibelo kudingwa iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Kodwa iningi selimelele ifinal ngesonto ukuze kubonakale ukuthi iFrance iyaqhubeka iphethe linkezo na kumbe iyemukwa iArgentina. Sixoxelo landela lemidlalo uTim Murinkai.
Hayi, sibone ibhola elimnandi. Anzayi ngithabe nge-Africa kanjalo for a very very long time. Into kade sikhala sonke sisithi amaqembu e-Africa lonke ubemele atshengise ukuthi lathi sesifikile in terms of italenta. IMorocco ifake imap ye-Africa phezulu ukuthi hayi i-technically areas yizo kuphela esezisele ukuthi layo inkezo ye-World Cup iwe e-Africa. IMorocco vele is one of the powerful horses in Africa, but is not the best. Siyakwazi ukuthi abo Senegal, Cameroon, Egypt, leGhana yibo kade sithembile ukuthi yibo abazaqala ukuletha inkezo ye-World Cup. But ngithabile ukuthi kade kulomsindo wokuthi abantu abamnyama lama-Arabhu sichiyene, but sibone ngathi kade sokulokuzwisisana ukuthi sonke esivela e-Africa singama-Africans. Noma bona abantu beMorocco kade sebekhuluma besithi hayi thina sisoma-Arabhu sivela e-Africa. So hayi, lokhu kube kuhle kakhulu. Sibone iMorocco idominata umdlalo lowo, ama most valuable player or abadlali abadlale udlula iFrance yonke iMorocco. So hayi, bayenzile amajita, hayi abaqhubekele ngomsebenzi.
I-finali siyabona lapha kucelele France o-Kylian Mbappe bayifuna kubi, bafuna ukuqhubeka beyiphethe inkezo ye-World Cup. Kanti kucelele Argentina uMessi laye uyifunile ngoba uthi ile kungaba yi-World Cup yakhe yokugcina. Ubona izala nkomoni khonapho, yiliphi iqembu ubona liphakamisa linkezo?
Hayi, mina ngigijima le-Argentina ngoba ngibona ngathiwa abantu be-France bayathaba ma i-France iwina isebenzisa abantu abamnyama, but ma idliwa abantu abamnyama yibo abayidlisayo. So sizabona ibhola elichazayo ngoba uMessi laye uthe ikho ukugcina ukudlalela i-national team ye-Argentina, and yiyo inkezo yodwa angakayitholi yena uMessi. So hayi, zindala zombili, asazi ukuthi uzadlala nkomoni, but mina ngiyabe ngisupporta i-Argentina
ngempela. Ziyabe zindala zombili-ke lapho. UTim Murinkai ngomunye wabalandela imidlalo ye-FIFA World Cup. Sizabona-ke ngesonto ukubana iyozala nkomoni phakathi kwe Argentina le France. Kucele le Argentina siyazi uMessi uyikhangele ngamehlo abomvu kanti Kylian Mbappe labo kuFrance bathi cha ayindawo linkezo. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 na mina lani asipheni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngesikhathi sinye ngo-half past 6 olivalelisayo ngenjabulo ngisitili tshone kuhle yimi untungami linkomo nkololokwana kwamatukanduna gomba lume.